Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo omhlaka 25 Mpandula 2017 ngoChris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba kamari relay strategy zeMPF indlela zeMPF ezokwina amavoti ngoba umari uyambona ukuthi umuntu olesiba ngani umuntu ose challenge kuzeMPF so bavalela vele umuntu onjalo ungamobilize amavoti against zeMPF from valela izivulela after
okhokhela umkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Van Mawarire umiswe phambi komthethwandaba namhlanje ethonisiswa phezu kwecala lanyakenye ngemva kokubotshwa njalo izolo ngecala elifanayo.
Sekubetha umoya kwezinye izitolo njalo le ntengo isikhuphukile.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ihlangana lamabandla amathathu asedalela ephalamende bekhulumisana ngenguquko kwezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Okhokhela umkhankaso we-this flag umfundisi Van Mawarire umiswe phambi komthethwandaba weHarare lamhlanje ethonisiswa phezu kwecala aletheswayo elokuzama ukukhipha uhulumende kamongameli Robert Mugabe ngodlakela. Wetheswa njalo icala lokutshotshozela abantu ukuthi bakhiphe uhulumende ngodlame. Leli licala alibotshelwe enyakenye, kodwa uqhubeke evalelwe ngemva kokubotshelwa elinye njalo icala elifanayo izolo esecaweni. Kuvika uGibson Bebe.
UMawarire ubotshwe izolo ngemva kokuphuma komfanekiso wakhe wevidiyo enkundleni zokuzibazisa ezebulenjini ezigoqela iFacebook esola ngokuhlupha kwamafutha ezimota eZimbabwe lokuhlupha osokusenza imali elizweni. Lokhu kuvezwe emthethwandaba waphezulu oweHigh Court eHarare lapho uMawarire amiswe phambi kukamahluleli uPatricia Chigumba yena omnikeze imvumo yokuthoniswa evela ngekhaya. Udaba akade elithonisiswa namuhla ngolwanyakenye kuthi olwayizolo akakathonisiswa. Ubotshwe ngemva kokuphumisa eminye imifanekiso njalo yamavidiyo ngomnyaka ophelileyo esola umthetho we-Statutory Instrument 64 lokwethula kwemali yohlobo lwama-bond notes kanye lobugwelegwele e-corruption yeziphathamandla zikahulumende ekhuthaza abantu ukuthi bengayi emsebenzini betshengisela insolo yabo kulokhu. Uyawalandula wonke amacala la awetheswayo ukuthi igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uthi wonke awenzayo akwephula imithetho ngoba kuvunyezwa isisekelo sombuso selizwe. Ekhuluma lentathe lezindaba namhlanje eHarare igqwetha lakhe umnumzana Nkomo uthe loba nje udaba akade elumele edale namhlanje alulandi lokubotshwa kwakhe izolo esenkonzweni yakhe ye-His Generation Church eHarare.
Kungenani lokuthi uhulumende ubesala ukuthi anikezwe imvumo yokuthi athoniswe esuka ngekhaya. Idale lithe i-200 yokuthoniswa esuka ngekhaya eyaphiwa u-clerk of court kumele ihlale kuye. Kumele njalo angaphiwa i-passport yakhe. Kufuze aye emapholiseni kanye ngeviki njalo kumele ahambise ama-title deeds endlu yabahlazali bakhe. Sokuzaqala ke ukuthonisiswa kwakhe. Udaba olwezakale ngesonto kule ngxabangxoza phakathi kwamapholisa labalondoloza iziboshwa entolongweni. Sakubakwazi kusasa ngoba amahola angamachumi amane lasiyakalombili okumele umuntu engawadluli esentolongweni ayabe esedlulile.
Wengeze ethi ulethemba ukuthi udaba alubotshelwe ngesonto luzakwesulwa ngoba isisekelo sombuso kasivumeli umuntu ukuthi avalelwe okwensuku ezimbili engamiswanga phambi komthethandaba. Igqwetha elingcwethi ngezesisekelo sombuso unkosikazi Jeff Mjena uthi kuyathokozisa ukuthi uMahloli Chigumba usebenzise umthetho njengokuba kwawo.
Hayi, ngizolabalindezela kodwa indaba ekhona ukuthi ngayizobe nje
ingcitshi ebona ngezombusazwe umnumzana Vengizela Gumbo uthi sekusobala ukuthi uhulumende ufuna ukuncindezela amalungelo abantu.
Indaba kama-relay i-strategy zeZANU-PF, indlela zeZANU-PF ezokuwina amavoti, ngoba uma-relay uyambona ukuthi ngumuntu olesiba ngani, umuntu ose-challenge kuZANU-PF. So bavalela vele umuntu onjalo ongamobilize amavoti against ZANU-PF, bamvalela sebemvulela after. Okay, so that is the issue. Bazamdileya baphuza babeloku bedileya besebenzisa amakhodi kanjalo ukwenzela ukuthi ezephuma lapho sokunjani soku-too late towards elections or zivela ama-elections edlulile.
Elezimbabwe libhekane lendubo eziningi esokubangele uZulu jikelele abanjwe ngamandla okusebenzisa inkundla ezehlukeneyo zokuzilibazisa eze-social media ezigoqela o-Facebook, Twitter lezinye ukuveza ukucunukala kwakhe echinga ngalezi nhlupho azibona zidalwa ngabasembusweni. Umawari ngomunye walabo abalensolo kodwa ubhekane lohlupho lokuhlala ebotshwa mahlayana okwenza abalekele kwele Amerika kumnyaka ophelileyo. Wasephenduka lonyaka kodwa wahle wabotshwa esethethiswa amacala okuhlamukela uhulumende lokunye okuninginingi. Ngimele iStudio 7 kuseHarare, nginguGibson Bebe.
Lanxa umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo ethusele abethula imbiko ethi kuza kuba lokusilela kwempahla ezitolo esithi akusiloqiniso, kwezinye izitolo bekubetha umoya kuthi intengo yenye impahla yakhwezwa. Indwendwe zabadinga amafutha ezimota lazo bese zisesabeka endaweni eziningi zelizwe. Abenhlanganiso yabalungisa amafutha okupheka e-Oil Express Association of Zimbabwe bathi imali yakwele Melika abamele bayithole ngenyanga i-$20 million seyehlisiwe, sebephiwa i-$8 million kuphela osekubangele ukuthi amafutha asilele elizweni. Kuthi emabhanga kubikwa le mali yohlobo lwama-bond notes ingasatholakali lula. Embikweni awethule izolo uJombo uthe ukusilela kwempahla ezitolo kubangelwa imbiko eyethulwa ngabantu ebulenjini okungaba kubangele ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire, laye owethule imbiko yakhe ebulenjini esola ukwenzakala elizweni ikakhulu kwezomnotho welizwe. Sixoxele somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga othi mpela impahla ezitolo sezisilela.
Ngithenge ukuthi okuzaba yenelisa ukuthi bangaphila okwezinyanga. IQ yangkhona inkulu kakhulu kwayihambi. Abantu baphasalele badinga izimali bayazigwereda kuzihlobo ukuthi ngayilanga lesithi liyatshona sebethengile impahla zokudla, ikakhulu impuphu, o-cooking oil, lesawudo. Manje uhlupho solukhona lapha yikuthi abezitolo labo sebekhweze ama-price abo ezinto. I-cooking oil sikhwele kwamagama emashelfini indawo ezisekho, impuphu nje sesekhona khonokho, kodwa hhayi abantu bayakhanya ukuthi kusiyaphela ela namhla kusasa nje bayebekhile izitolo ku-empty kungasela lutho. So kuphose kufanane lalokhuyana esasikukho ngo-2008. Lokhu kuyakhanya nje njengoba nangaze ngatsho kuleyana inyanga ukuthi idola ibhondi yeZimbabwe le isifana le-60 cents. Lafana futhi nayingabuzanga elangeni ibhondi nxa sesikhuluma kweqiniso zifana nje le-60 cents yeZimbabwe. So okuyikuthi ukuthi hayi abantu beZimbabwe bakuthatha kuhlupho olukhulu.
Wona amafutha ezimota ipetroli ke injani?
Ngithe ngisuka nje town kathesi ku-15 Avenue loJoshua Mkabuko, ngibone iQ esuka khona egaraji labo iziyefika kwamanye ama-robots alandelayo. Lokhu kwahle kwakhanya nje ukuthi hhayi sesikolunye uhlupho. Kwezinye indawo bebona nje bethi hhayi kabala fuel, bebekile nje kuma-fuel tank ukuthi hhayi bebekuthi abantu bengangeni ukuthi kumbe kungenzeka ukuthi bala ifuel phansi bamelele ukuthi price yefuel ikhwele ngoba into eziningi ezikhwelileyo namhlanje asazi ukuthi kuyozalani kuyozala nkomoni nje siyaphelelwa yena linyanga eziningi zikhwelile ngoba nte ngikhuluma nomunye usomabhizinisi omkhulu kakhulu kobulawayo lapha wathi yena into eyenzakalayo nxa bona besiyathenga izinto phandle kwelizwe kule 30% abayichajwayo ukuthi idolizana zingene lapha so nxa bengadwana isiyehlile ibond note yaba yi-50 cents kutho ukuthi another 50 cents increase kubo another 30% increase ezavote i-levy esuka ku-government so kutho ukuthi wena indleko yabo bengakathini ngama-taxes sokuyi-70%.
Lo ke ngusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho namhla ihlangane lamabandla amathathu alamalunga edalele parliamente abalisa elezanu PF. LMDC tile MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube bekhulumisana ngenguquko emele yenziwe kwezokhetho lungakenziwa. Iziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission zihlangana labameli bamabandla lakobulawayo namuhla kanye lakusasa. Okukhulunywa emhlanganweni lo kugoqela ingxaki ezihlangana loZulu ozama ukubhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo. Abakhulumele Studio 7 baveze ukuthi iZEC lokhe ithatha isikhathi eside ukubhalisa umuntu munye kanti njalo bakhona behluleka ukubhalisa ngezizathu ezijiyeneyo. Sixhume isikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo saqala ngokumbuza ukuthi kobulawayo luhamba njani uhlelo lokubhalisa abantu.
Udubuso lukhona ngokuthi ikakhulu laba abangelaziyo into abalotshayo kumele basayine ama-afidavithi akhombisa ukuthi bahlala lapho abathi bahlala khona. Nxa umuntu ezendove leyo afidavithi yabesefuna usikhomithi ukuthi adinge asayine kukhombisa ukuthi lokho kukhulunywa ngulowo muntu liqinisa. So sokule nkinga ngoba izekhi yona ilamaphepha ama-afidavithi kodwa kakunasikhomithi. So kungenzakala ukuthi isikomitsha sezethu yabe ngekho njenganamsutemeze kulanga lonku umakhuphi ukuthi okukhombise ukuthi khona abantu besomele baphume basabalale nedanga lonku bedingana labo sikomithi. So I think okuqakathekile ukuthi izethu kayibone ukuthi bafaka usikomithi kuma-registration centers wonke ayikhona ukuthi lo okhangela abantu abenza leyo VDR nguye futhi isikomithi nguye ohambe kanyela iziki lapho mezakhona inhlangano nguye futhi olungisa okonakaleyo esithi ngesilo ngu-supervisor ngiyakhake sikhutho kumele sikhuthaze ukuthi iziki kayibone ukuthi yonke i-registration center kayibe nesikomithi.
Isizwa kuthiwa njengamabandla ezombusazwe liyahlangana kobulawayo khona ngapho likhuluma ngendaba yenguquko eliyifunayo kwezokhetho esingathi ngama-electoral reforms. Iwaphi kahle kahle elifuna wenziwe njengebandla kungakayiwa kukhetho?
Sivele sonke siyakwazi ukuthi njengamabandla sasivele sinamthile yenguquko esavele sizifuna ukuthi silungiselele ukhetho ikakhulu e-voters roll. Kodwa kuqakathekile kakhulu kuzamele bakhangele indaba le ye-BVR. Izindawo lapho abantu abazabhalisa khona ukuthi babe ngamavoti. Indaba yena layabo yabososikomithi njalo imitshina yabo yena ye-BVR ikhanya ngazani kayivali izandla zabantu esithi ngama-fingerprint. Kayike kayikhiphi lokho. Njalo kumele futhi inani lezindawo zizezelele. Sikhuluma ngokunjenje nama-polling station nama-registration centers kwakuvunyelelwe ukuthi akusoze kuregiste emzini la kachifu kumbe ematendeni kumbe emasocheni kumbe emapholiseni izindaba lezomele sizigalele balele sikalele futhi indaba zama-ID ngoba iningi labantu bentu ithisela ngapha ebandebeleni sonke siyakwazi ukuthi le bantwana labazuku lesizukulwana egugura wendi iningi labo abalazithupha kukhanya indaba yethupha nayo lethi isesengenkinga lama-birth certificate.
uNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni kuNkosazana.
Zolusondele ukhetho luka 2018. Ungaba usubhalisile ukuze uvote na?
Sine nje commission esikufisayo esikufunayo simele uZulu wonke weZimbabwe ukuthi sibhalise abantu abaningi ngobunengi babo kwenzela ukuthi abantu bemelise ukuthi bavote ukhetho oluzayo.
Ukuvota lilungelo lakho, ngakho hamba uyobhalisa.
Kuhlelo Live Talk lamhla sixoxa ngabantu asebethenga impahla ngesiphangiphangi lokubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire, othi abantu sokumele basukume ngobuningi balwisane lokwenzakala eZimbabwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhleli.
Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibandla lezombusazwe likamongameli Emmanuel Macron wakule France lithole izihlalo ezilutshwana kulalezo ebezikhangelelwe kukhetho olwenziwe izolo ngesonto lokudinga amalunga edale leSenate.
Umkhokeli wakwele Germany uChancellor Angela Merkel senqobe kukhetho ukuze abuse lelo lizwe okwehlandla lesine. Kodwa ibandla lakhe eleChristian Democracy libikwa lithole izihlalo ezilutshwana edale lePhalamende. Kule bandla eliphikisayo ele Alternative for Germany elithole izihlalo eziningi.
Isibhedlela sempilo kobulawayo sesilomtshina wokuhlola umkhuhlane wemvukuzane. Umtshina lo uphawulwe ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyatwa ngeviki edluleyo ngesikhathi abantu abaningi abacabangela ukuthi bahlaselwe ngumkhuhlane lo bethwele nzima ngokuhamba besiya ezibhedlela eziseHarare kumbe eSouth Africa. UBathabile Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma emcimbini wokuphawula lumtshina, uDokotela Parrenyatwa uthe imikhuhlane engathelelwanayo efana lemvukuzane ilokhe isanda elizweni, ngakho kuqakathekile ukuthi lizwe lizivikele lilisane layo njengokulisana elikwenzileyo libhekane lomkhuhlane we-HIV/AIDS. UDokotela Parrenyatwa uthe umtshina lowu uzancedisa kakhulu ukulisana lemvukuzane yebele emhlubulweni lowu welizwe ngoba isibhedlela sempilo kuyiso esithenjiweyo ngapha.
Tikutofara chaizvo kuti region ino yane
mishi. Siyajabula kuona umhlubulo welizelo usule mshina ohlola mkhuhlane wekensa. Lokhu kuzasincedisa kakhulu ekuvikeleni umkhuhlane wekensa kubomama. Mnyaka munye ngamunye sithola abantu abangu 4000 ababuya ezibhedlela bele kensa. Ngakho umshina lo uzasincedisa abantu bahlolwe masinya.
UDokotela Parrenyatwa uthe abantu akumelanga babhadalele ukuhlolwa ngomtshina lowu, kodwa wazise ukuthi abantu bazabhadaliswa ngenxa yokuthi isibhedlela sempilo asila ncitshi ezithiwa ngama-radiologist ozakwenelisa ukubala okuyabe kukhitshwe ngomtshina lowu. Ngakho uParrenyatwa uthi Impilo Hospital iyabhadala umuntu ovela phandle ukuze abale impumela yomtshina. Umkhokheli wesibhedlela umnumzana Leonard Mabandi uthe akukho okusolekayo nxa abantu bengabhadali, kodwa kuqakathekile ukuthi labo abatholayo babhadale.
Uhlupho esilalo ayisilo lokuthi abantu ababhadali, kodwa sihlutshwa ngama-medical aid angafuni ukubhadala. Thina esikufunayo ukwelapha abantu, sehlise ukufa okubangelwa yikensa.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council ibhadale imali engamadola adlula azinkulungwane ezingamakhulu amabili, 225,000, ekuthengeni umtshina lowu. Enye ingxenye yabhadalwa yinhlanganiso ye-Philips eyiyo eyalungisa umtshina lowu. Umtshina lo uyintengo engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, 500,000. Umgcini sihlalo wempilo, unkosikazi Sichelesile Moyo Ncube, uthe bajabule kakhulu ngokutholakala komtshina lo ozancedisa omama ukuthi bathole usizo masinya.
Thina silokuthaba lokuthokoza kakhulu ngesipho lesi esisiphiwe yi-National AIDS Council ukuthi sincede ukuthi kukhangelwe i-cancer i-US ikhathaze kakhulu ebantwini abomama, ngoba umtshina lo esiwuphiweyo ikakhulu uzakhangela i-breast cancer screening. So siyathokoza ukuthi umtshina lo uyabukhonapha kithi empilo. Ilizwe lonke sizwa ukuthi imtshina le mithathu and indawo yethu ngeyinye yezindawo ephiweyo lo mtshina.
Unkosikazi Ncube ukhuthaze omama ukuthi basukumele phezulu bezohlolwa umkhuhlane wemvukuzane ungakamemetheki, ngoba kwesinye isikhathi lomkhuhlane uyelapheka nxa ungabanjwa usaqala.
I-screening le izaba ngiyamahara khona apha esibhedlela, akulambhada leza kuba khona. And ngizacela omama libuye ngobuningi benu likhangele, ngoba kwesinye isikhathi phela isifo lesi siyabe sihamba singazi ukuthi sikukhona, sungibe sokuwhat stage. Ngithi umtshina ukhona empilo, buyani lizokhangela. You lose nothing by checking, but you save your life. Ngiyabonga.
Udokotela Parenyatha uthe uhulumende ulendawo ezilikhulu lambili ezifuna odokotela abalobungcitshi bomtshina lo, kodwa iningi labodokotela liyala imisebenzi kahulumende lisithi imali eholiswa nguhulumende iphansi kakhulu. Esikhathini esifitshane esizayo uhulumende uzaletha odokotela abalikhulu abavela eCuba abazayo bebhadalwa imali elingana leyabodokotela abanye abasebenzela uhulumende waseZimbabwe.
Government yakha unzama
post. Uhulumende uvule imisebenzi yabodokotela engaphezulu kwamakhulu amabili. Imisebenzi le lokhu ingakatholi abayifaneleyo, ngoba odokotela lapha bathi bahola imali encane. Khathesi uhulumende uzathatha odokotela abavela eCuba ukuze bagcwalise imisebenzi le.
Umtshina osempilo ngowesithathu osesibhedlela sikahulumende elizweni lonke jikelele. Omunye osesibhedlela sePhirenyathwa eHarare, kuthi owesithathu usesibhedlela seMutare. Odokotela abaningi eZimbabwe basebenzela ngaphandle kwelizwe lapho abahola imali engaphezulu kwaleyo eholwa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngiwubathabile Masuku.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi kumele abantu basekele okwenziwa nguPastor Ivan Mawarire, yena obotshelwe ukukhuluma ngesimo esibi somnotho welizwe. Asizweni abakhulumelo Gibbs Dube weStudio 7 ababalisa uMnumzana Mathula Lusinga, uMnumzana Nqabeni Nyanda yemkhonto Khumalo loMnumzana Ishmael Hlabangana. Ulusinga usungula lingxoxo.
Manje impi singayifuni, kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi akhona amanye ama-examples akhona. Kule ndaba zama-Arab Spring ezenzakala kubo Egypt ngapha, abantu wonke umuntu wasukuma waba yinkokheli. Njengamanje usimo esesibhekane nayo solufuna ukuthi wonke umuntu asukume abe yinkokheli, ilizwi lakhe lizwakale esitaladeni lalapho abakhona, ukwenzela ukuthi yonke lento sisukumele phezulu sisonke. Ngoba nakho singalandela uMnumzana uMawarire kuphela izaphelela emoyeni kwesinye isikhathi le ndaba.
Yes, akuzakukhuluma balusinga ubambe khonapho ungayikhatshana. Ye, kwesa silomlaleli lapha osecingweni. Ye, nginqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo.
Engunanzelelayo kakhulu nami nje ngisopolitiki nje, but ngisopolitiki osakhulayo. Engunanzelelayo ngelizwe lakithi lelaseZimbabwe, uchapter 4 okhuluma ngama declaration of human rights on paper akakho practical. Ngoba uma warire kule freedom of speech kumele ukuthi ayi exercise as umuntu waseZimbabwe. Right, uma warire indaba ayikhulumileyo indaba eserious edinga ukubana wonke ama opposition parties ukuthi ngathi ayahlangana akhulumisane nga sikhulume ngazwilinye okwenzela ukuthi le nto leyi eyenzakala elizweni lakithi iphele.
Sasilo baba ke uIshmael Hlabangane, kuzwa kuthiwa uhamba njani ekhaya? Awuphonge usitshela sibili ngalokho kubotshwa kwabantu lokusilela kwempahla.
abama abantwana abahlala khona nje ekhaya bafunda khona benjalo befunda khona isimo esesikhona laphana ekhaya aseyisi isimo esihle ngakumbe kuthiwa khona abantu bayalalela like lento ekade ikhulunywa ngalo ubaba lo wabambophileyo ekhuluma ngokuthi isimo eZimbabwe ngathi sesisami kahle so into nje okufanele ukuthi igovernment izame ukuthi iqondise iyona leyo ukuthi abazama ukuthi balungise kumbe yona leyo into ekhulunywa ngulo baba lo wabambophileyo.
U-Ishmael Hlabangana ubendawonye lomnumzana Nqabeni Nyanda yemkhontolo Mathula Lusinga belo Gibbs Dube weStudio 7.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu labesifazane elimele ilizwe emdlalweni wenguqu lamamighty warriors usithethelelwe Sibanda uthi umkhuba wokubumba iqembu sekuvele sekulungiselelwa umncintiswano othile kumele uphele. Okuninga sikuzweni kuntatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leMighty Warriors liphutshelise endaweni yesibili kumncintiswano walonyaka weCOSAFA Women's Championships ofike komlindi uyagcina ngesonto ngemva kokuba linqotshwe ngeleSouth Africa nge-2-1 kufinal ephutshelwe enkundleni eBarber Fields. Ekhuluma emaphethelweni omdlalo womqeqeshi waleli qembu usithethelelwe Kwinji 15 Sibanda uthi isikhalazo sakhe yikuba kungalindelwa ukuba kuhlanganiswe iqembu nxa sekumele iqembu liyephatheka kumncintiswano othile kodwa kumele iqembu lesizwe lihlale lidlala imidlalo yokuzwana amandla lamanye amazwe ukuze abadlali bejwayele
ukuthi si-assembly team kuphela nxa sesiya ku-competition. Yikho kwenza ukuthi even lanxa bengena kwamanye ama-competition beqalisa besiba lokwesaba ngijani yabona bahlala ngabe bedlala even ongama-friendlies beke bedlala balokhe begeyini kwini isibindi laphana yabona laziba lokhuyana ukuthi maybe ama-national teams ethu ama-juniors maybe amanda 17 ngama-under 20 kumele ahlale lawe njani e-active ngalokhu singayenza njalo ama-teams babe njani ama-players lawana nxa eku-under 20 yabe lokhu egeyini i-experience lanxa bebuya kwi-senior team ngapho abanjani abayethuli.
Unozinti weqembu leMighty Warriors uChido Dzingirai nguye okhethwe ukuba nguye obambe ibhola ukwedlula abanye bonke kumncintiswano walonyaka. Ikanti umgadli weqembu leZimbabwe uRuthendo Makori nguye othethe isicoco sokuba umgadli olitshayele kaningi emambuleni ngemva kokuba ehlohle amagoli alitshumi. Iqembu elimela ilizwe leKenya lona elingasiyo ngxenye yamazwe angaphansi kombuthano weCOSAFA kodwa ebelimenyiwe ukuzophatheka kulo mncintiswano njengezethekeli yilo eliphiwe umvuzo oba liqembu elilembeko. Umqeqeshi weqembu leBanyana Banyana uDesiree Ellis nguye obe ngowakuqala ukuphakamisa inkezo yeCOSAFA engumdlali lalapho esengumqeqeshi. U-Ellis uphakamisele inkezo ngomnyaka ka-2002 ikanti lokhu bekungokwesine ukuba iqembu leBanyana Banyana liphakamisele inkezo. Imbabazane yomgadli weqembu leBanyana Banyana uThembi Khatlana nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kulabanye bonke kumncintiswano walonyaka. UKhatlana uhlohle igoli lakuqala eliqembu leBanyana Banyana ngesonto kwathi elesibili lihlohlwe nguLeandra Smeda ikanti iqembu leZimbabwe lihlohlelwe nguMagori owaziwa ngegama elokusoma elithi Mazimai. Iqembu leMighty Warriors yilo ebeliphethe linkezo ngemva kokunqoba kulo mncintiswano oqhutshwe ngomnyaka ka-2011 esigodlweni selizwe leZimbabwe eseHarare. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
Okhokhela umkhankaso we-This Flag umfundisi Ivan Mawarire umiswe emthethwanindaba namhlanje ethonisiswa phezu kwecala lokuzama ukuvukela umbuso.
Lanxa umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Jombo ethusele abethula imbiko ethi kuzaba lokusilela kwempahla ezitolo esithi lokhu asoqiniso kwezinye izitolo bekubetha umoya.
Twakazi kayehlukane olivalelisayo ngentungamili inkomo.
Lo Chris Gande silitshiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Cheererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.